Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 Mfumfu 2019 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uduza hambisa imthethwandaba odokotela abakhalala umsebenzi.
Sibaqashile ukuthi basisebenze. So bangabaleka emsebenzini, ikhona imithetho esingayithatha thina njengabaqhashi bamadokotela. Bayakwazi nakho konoku.
Abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa labanye kabasavunyelwa ukuthatha imali yakwamanye amazwe emabhanga.
Kuzafanele kuye kumthethwandaba kuconstitutional court ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu apha.
Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi usezahambisa odokotela abakhalala umsebenzi emthethwandaba kulandela ukwala kwabo ukwamukela iholo elikhuphulwe ngokwesithupha ekhulwini 60%. Odokotela laba abasathuthukayo sebelenyanga besala ukuya emsebenzini befuna ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngokuhambelana lentengo yedola leMelika esetshenziswa libhanga leReserve Bank of Zimbabwe. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi olokuqhatsha odokotela olo health service board, uthi sebe kubone kufanele ukuthi bahambise udaba lolu kuhlangothi lukahulumende lwezemisebenzi. Udokotela Sikhosana uthi lokhu kungenza ukuthi odokotela babuyele emsebenzini.
Sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela. Bathi khona bavumelani le nkulumo leze esasilazo.
Lali banike malini? Yeah.
Sina as an employer asoze sikhulume ama figures imiholo yabantu isanetika. Yeah, kodwa kuvumelana kwavumelana. Kodwa odokotela bona aba continue ngama negotiations basuka bazihambela bakhalala.
Singathi manje kuya ngapi konke lokho baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhatshile ukuthi basisebenzeni. So bangabaleka emsebenzini, ikhona imithetho esingayithatha thina njengabaqhatshi bamadokotela. Bayakwazi nakho konoko.
Indlela enhle yini yokwenza konoko?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma bazisukele baphume bahambe, ubona ngani kubalekile konoko?
Wena ubona njani ukuthi baphuma silibahamba?
Ya, ngoba kwakumele ukuthi batsho laba abakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona. Uma sivumelana sivumelane, uma singavumelani batsho ukuthi abavumelani le nkulumo ezizo. Ukukhalala usuke nje uzihambele, I think akulanhlonipho.
Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo ohlangothi oluqhatsha odokotela ole health service board, sixoxelaye eseHarare. Kodwa ke udokotela Masimbandoro, isikhulumele senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi kabasoze babuyele emsebenzini loba nje sebesethuselwa nguhulumende.
It's up to the employer whichever way he feels you address us in such a way. But for us, we're just hoping that you find solutions which capacity us to report for work. Because taking us to the labor court, ideally, not a solution to this current impasse. We are actually looking for sustainable solutions.
Umkhathi ulelungelo lokwenza akufunayo loba nje thina sibone ngani kumele enze okuqondileyo ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini. Akusebenzi lokhu ukuthi asihambise emthethwandaba we-labor code. Ukusihambisa emthethwandaba akusoze kwenze ukuthi sisebenze ngemfanelo. Abakhangele izikhalazo zethu, ngasihambi noma kanjani emsebenzini. Sayala ukuvuma iholo esasiliphiwa nguhulumende ngoba isikhuphukile indlela abantu abaphila ngayo. Besingeke sakwamukela lokhu ngoba bekufana lokuthi akuyindawo okuliholo lokhu.
We are not capacitated, basically. We managed to attend a bipartite meeting on Friday, in which the government offered us a 60%, which we declined. On the basis that cost of living has increased by more than 1,500%, then the poverty 60% won't capacitate us in any way to report for work. So we actually told the employer to not even punch that amount in our account.
Tinasifuna imali ehambelana le mali ethengiswa emkambo wesizwe kwemali. Sibone ngani abasiphathi kahle. Esikufunayo ukuthi balungise konke okusihluphayo. Lokho kade befuna ukusipha khona, befuna ukuthi sikwamukele. Asoze sikwamukele ngisho la kancane. Asifuni ukukuzwa futhi.
Our income has been eroded by inflation. As you have noticed, this past weekend, the fuel prices have actually increased by 30%.
UDokotela Masimba Ndoro, isikhulumeli senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxe laye eseHarare. Odokotela asebelesikhathi besebenza ezibhedlela zikahulumende labo sebekhalala umsebenzi bekhala ngokufanayo. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe kubika ukuthi kalisoze livumele ukuthi izisebenzi ezisebenzela amakampani azimele wodwa labanye abantu bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Abanye abantu asebethole umbiko webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lo bathi kukhanya engani uhulumende wenza lokhu ukwenzela ukuvimba umkambo wensitha kwezimali. Omunye wabo okhulumele Studio 7 eseWashington DC uthi izisebenzi eziningi kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa zizalahlekelwa ngamadola eMelika afakwe esikhwameni sama-Nostro accounts. Umuntu munye ngamunye sokumele alobele ibhanga leli incwadi nxa efuna ukuthola idola leMelika. Imali yonke engena kuma-accounts la sokumele ibe lidola leZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma lomnumzana John Manguja usiba kulukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Ezinye iziphathamandla zebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lazo zalile ukukhuluma ngodaba lolu loba omunye wabo ethe bakhulumisana le-ZBC bank ngodaba lolu. Ngasenelisanga njalo ukukhuluma lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Incwadi ibona ngezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi baza bophisa ibhanga leli kusasa.
IZimbabwe phela antsho kulomthetho, there is a constitutional democracy. Abantu bavula ama-escrow accounts bavulelwa ukwenzela ukuthi bathathe izimali zabo. Kwasayinelwa naphansi amabhenki sasayina amafomu ama-escrow accounts. Akwenzi ukuthi ilizwe lilomthetho abantu baphonge ukuvuka nje betshela umthetho omutsha. Kuzafanele kuye kumthethwandaba ku-constitutional court ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu lapha. Bayasijayelela kakhulu abantu bezanu labo bakithi. Hayi, akusoze kwenzakali lokho.
Ye, nxa ungatshela uZulu ukuthi i-Nostro account vele kuyini, batshele.
Ile mpande ezimbili kule ekuqala uyabuvula imali i-account elebizo lakho ngaphandle kwelizwe. Eyinye yakhona uyabuvula i-account ngebizo lakho phakathi kwelizwe eZimbabwe. Kukuwe ukuthi imali yakhona nxa ivela ngaphandle kwelizwe uyayifaka kwi-account engaphandle kumbe iyathunyelwa account yakho. Nxa ulama-US akho ma-rand ma-pounds uyakwanisa ukuthi wafake esiphaleni sakho ese-Nostro account. I-Nostro ukuthi ukuthi vele i-account elebizo esebenzisa imali engaphandle kwelizwe.
Pho manje nxa beyalivimba-ke imali yenu iya kuya ngaphi?
Kabafanelanga basivimbe ngoba umthetho usenziwa kwavunyelwana ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizovula ama-account ngemali yangaphandle kwelizwe. Kwabhalelwana phansi sasayina ama-account ama-signature. So ukuze umthetho wakhona uguquke imali zonke ezangeniswa umthetho ungakafakwa azifanelanga zibanjwe lezo imali ngoba sokutshengisela uhulumende lo uyadelela. Kanti esibathi khona awufanelanga uyithathe imali yakhona, ufanele uyisebenzise uyithengisele ebhenki. Nxa ufuna uya ngaphandle kwelizwe, ufuna ukuthenga iy'mpahla phandle kwelizwe, ufanele ubhale incwadi ku-Central Bank. Mina ngisoze ngibhale incwadi ku-Central Bank, isivumelwano sami ese-account yibhenki yami ebhenka kiyo. Owe-Central Bank ngokwabo, so uyafanele ukuthi siye ku-Constitutional Court.
Ubona ngizani liluhambisa nini udaba lolu-Constitutional Court? njalo nabelibangayo
ukusasa sesifonelana leZimbabwe Women Rights yothenda elithi kwenzelwa indaba yakho ilihambe ngoba abantu abalama account ama-accounts balamalungelo ukuthi othi lo wothi uyavumelana labantu siguqula hayi indaba yakhona yahlengi nemthetho enkumthethandaba kusasa sibili import.
Umnumzana Rejoice Mgwenya yincwadi ebona ngezomnotho sixoxe laye eseHarare. Siphinde saxoxwa ngodaba lolo lo mnumzana Joseph Juma usomabhizimusi njalo okubandla leZANU-PF.
I-RBZ njengebhange elikhulu elikhangela imali zabantu kumele lifunde ukuxwayisisa lokukhangela izinto ngokujula kwazo lingakaze liphumele phandle labika izinto singathi ngama-pronouncements lama-announcements abawenzayo khona khona kusuka kuyenza ukuthi abantu begcine besehluleka ukuba lokuthemba amabhanga. Indaba leyo okhuluma ngayo yindaba okumele iqalisiswe kanti labona kwamanye amazwe ungakhangela even use-South Africa xa usebenzela khona ngale awuholi ngeyedola nxa ungasuka khona ngale uwumuntu oze ngomsebenzi uhola usebenze irandi langikhona ngale kodwa engikutshoyo yibona asikubhekiseni kuhle sukufakeni kuhle ukwenzela ukubona abantu bakuzwisise to a point oba abantu babalaloko abakuthi ngesingizi i-confidence ingesiki sesine problem ekuthi bona sivuka njalo nje sokulo mbiko esifakiwe sokulo mbiko osufakiwe sokuthi nje lokho sokuthi nje lokwa khona kwana kwenza ubana abantu babe lokungabaza bangathembi ibhanga elikhulu elakithi lapha eZimbabwe abakukhulumayo ngabe kulobuchosi obugcweleyo kulento ezwakalayo kodwa khonokho ukuthi bona bahlala bejika njalo nje kusuka kube nzima ebantwini.
Singathi-ke ubona lani uhulumende kumbe ngithi ibhanga i-Reserve Bank of Zimbabwe likwenzeleni khonokho ukuthi kuvinjwe ama-nostro accounts la
andiyabona nxa ukhuluma ngendaba ngodaba lokukhangela kwezomsika lo omnyama abakuthi i-black market when it comes to ukuthengiswa kwemali neminye yemigodo nayana nxa ingakhangelwanga edala ukuba la mabumbezi nalawa awuthengiselana imali emsikeni omnyama. So nxa sikhuluma ngokuvimba ukuthi wona ikhangele konke lokwana ngoba anta kuthi konke lokhu kugcina kubisa udaba lwelekuzolwe-exchange rate ae lokukhwela ikhwela ngoba ukukhwela kwayo ukhweza into zonke njengobona amafutha akhwela ukuthi ukhwele ama-grocery konke sokukhwela ngenxa ye-exchange rate alikhwela ngoba into yomina singayibalekeli abantu bonke lakade baloku bephenza ama-price abo against United States dollar. So ukukhwela kwe-exchange rate kuzawuloku ukhweza izinto zonke. Ngakho-ke nxa sifuna ukuthi sikuvimbele bona asivimbele indawo zonke ukuthi bona i-exchange rate le ibe controllable ukwenza ukuthi bona sibalekele isigaba sokuthi bona kuhlale kukhwela izinto. So i-reserve ngabe lo mbono omuhle ukuthi hayi asivaleni labantu kuze ukuthi ngoba bona labana abantu abana bakuthi belokhu bengena emsikeni omnyama bethengisa imali kuloku kukhweza i-exchange rate. Kodwa engikutsho ukuthi na ngabe bakwenza ngendlela ekuthi bona ngabantu behlale phansi besibungula into lezi beqwayisise kuhle even to consult angithi bekhulume labantu bese kubuya ama-pronouncement hatsho bona every day sibesokusiza lokhu sokuthi nje qala abantu bathi ekokhe sesiyivalile bavuke ekuseni sesiyivulile khona ubana sokuthi kuna kufaka ibhanga elikhulu elirezebhenyezivu nabantu nje abapha ngugijima nje like lokho okuthiwa ngekuthiwa headless chickens atho kufundi khona ubana umkhono awunoni ngokuba nje ngendlela enjalo.
Ye, siyabona njalo ukuthi kulabantu abaningi abacabanga ukuthi baza bephelelwa imali yabo kuma imali yabo iyaphonga ukuncibilika nje emabhanga khona ngale. Pho-ke abantu abanje lama-NGOs kuyahamba njani ngamafutshane baba Juma?
Into ngamela kuyenzakale nale yange yenzakala and akumela kuyenzakale ngaloku kuyenzakala kanje abantu bazaluza i-confidence totally ku-banking system yethu eZimbabwe. So in whatever we do i-RBZ into eyenzayo kumele bemeke sure ukuthi imali zabantu zivikele imali zabantu zikhona abantu nabefuna imali yakhe ayithole.
Umnumzana Joseph Juma ngusomabhizimusi okubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde njalo saxoxa lo mnumzana Alison Firi okubhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi ke nanku ke akwathuleyo uthi thina isiqondiso esegudwini sivela sibona ngani sivela esigodlweni se-FBC sisiya engatsheni zaso yikho njalo okukhulunywe zinkokheli ze-RBZ namhlanje hayi ke sizamile ukuthi sikhulumekele FBC kodwa sisabatholanga
Senganamasiko
senziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo bola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Philani Ncube wenhlanganiso yeMatholand Cultural Arts Trust baba Ncube sakwamukela kuhlelo sizokuthwa ke lilomcimbi okumele liwenze wama awards lo kuyabe kuhamba njani njalo usitshele ukuthi iMatholand Cultural Arts Trust kuyini ngamafutshane
inhlanganiso ekhangelele ukunika ama-awards kuma-cultural groups labalobi bengwalo abakubiza bethi ngama-indigenous languages ikhangele iprovinsi yakithi le eyamathebheleni injongo yikuthuthukisa ama-languages lawo ngokuthi angani akhangelelelwe phansi yikho-ke lawa ama-awards lawa zabe khona mhlaka 26 kuyona linyanga sikhonapha e-Homestead Conference Center
liyabe liwayenzela ngaphi
e-Homestead Conference Center koBulawayo.
Yes, ngathi-ke ukhangelele ukuthi abantu abangaki abazathola-ke izicoco lezo.
Sikhangelele ukunika njengoba siqalisa ama-groups angakwana 17.
Singathi beliwadobha njani kwenza ukuthi angene kukhonokho?
Kushiya ngemisebenzi yabo abayenzayo kusona lesi sigaba sakithi.
Ye, akucace sibile ukuthi ulidobha abayenza izichikitsha kumbe lokhu kumbe abantu abanjani khonapho-ke? Umfowethu
abagida imigido yesintu labathunga izingcebethu kube lezingwalo ababhala izingwalo ngesivenda ngesindebele ngesitonga isikhalanga ikanjalo kanjalo
singathi-ke babetholani imvuzo yangkhona imenjani khonapho
okwakade sebesibanika ama-trophies njengento esisaqala esidinga ukuthi ibambe igxile sibili sisathi sibanika ama-trophies kuphela
singathi kuyini okwenza ukuthi likucabange khonokho
okwenza ukuthi lolu hlelo silu-implimente sananzelela ukuthi isiko lwabantu bangapha kithi emandebeleni kusiya ngesikhathi sibona luphela luchabalala kusala sokungasela kuphela
ubone ngani ngokuya kwesikhathi sibili kungagcina kuchabalala nxa lingakwenzanga khonokho
kuyachabalala kakhulu ngoba ludinga ukuvuselelwa kube sekuwonwa bona laba abantu abangathi bayafundisa ngalo ngasi kukhangele okwakathesi ngoba ungakhangela lapha abantwana abancane ama-languages angapha sekunganabo abambihle sokuphonga ukuhlanganiswa lokunyenzela ongawuthi kukhangele ucina ungakwazi ukuthi kathi sokuhamba njani nxa bekhuluma
ye kodwa ubona ngani kuyalungiseka khona
lokhu ngendlela esifuna ukuyenza ngakhona kumele kulungiselwe kulungisiseke
ye akuphosele ukugcina khonapho-ke baba Ncube
ye into engayisho ukuthi abantu bakithi asisukumenini okwangakithi sikusukumele ikakhulu sizikhakela lezi zamasiko akithi akula munye umuntu ongasuka evelela kwenye indawo ethi uzosilungisela ngento zethu zamasiko asivukeni sizenzele okwethu okuqondane layo
lo-ke ngubaba uPhilani Ncube ebesikhuluma laye lamhlanje ukuhlanganiswa eMatabeleland Cultural Arts Trust ukhona ngale-ke kuBulawayo siyabonga kakhulu-ke ungadinelwa kusasa baba Ncube
lami ngiyabonga
hhayi-ke kwalamhla-ke sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale omanje-ke sike sizwe esibhadalane labatsha silo Mike Wobe
Yebo, mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana khulakhwashe munsanka ongisakhulayo olenkampani yona elenjongo yokuthuthukisa uzulu ngasebhinga engaphansi kwesihloko esithi siyabuwa development trust kuda ngiyakwamukela kuhlelo futhi unjani
siyabonga abalaleli siyabonga kakhulu baba Hobe siphilile
so kuda ngisandukutshela abalaleli ukuthi ule nkampani yona ele njongo yokuthuthukisa abantu ebhinga awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani
isiyabuwa development trust i-organization esayifomayo thina abantu bebhinga ngokubana zabona ukubana thina sisalele kakhulu abantu bebhinga i-development nxa isenzwa siyabe lokho sisalela emuva since 1980 we are the most undeveloped district eZimbabwe so ngakho-ke ama-chiefs yethu abona ukuthi no into leyi ilokhu iqhubekela phambili basihlalisa phansi bathi abatsha nganini elingakwenza ukwenzela ukubana lithuthukise indawo yenu yikho-ke seqalisa uhlelo okuthiwa yisiyabhukwa development trust sikhangela i-development etshiyeneyo sikhangela esithi i-social development sikhangela njalo esithi i-economic development sikhangele njalo i-infrastructure usocial baba yikho lapho esikhangela khona izikolo zethu ukuthi abantwa bethu bafunda njani sikhangele njalo i-health yethu izibhedlela zethu sikhangele njalo ukubana singancedisana njani uma-livelihood into ezinjengabo amanzi ahluphayo abantu uzulu ebhinga sikhangele njalo abatsha bakhala bethi asinamisebenzi sifuna imisebenzi ikhonapho esithi khona hatshi siyadinga lathi ama-partners abebuya ezithatha ama-opportunities agcweleyo ebhinga ukubana be-create employment for abantu
sikhangele isimo somnotho silokhu siqhubekela phambili sigogodeka imali liyitholaphi
liqiniso sibili into azimanjongonjongo akusibelanga kuhle siqalisa amankampani hhayi esangcono kuma-diamonds babesineda bethi hatshi we understand i-plighten liqiniso lisalele emuva bavanini lokhu lenza lokhu kodwa kwakhathesi bayakhala bathi i-corporal social responsibility ngeke beyikwanise njalo nje sikhangela thina ama-pocketes lapho esisebenza khona sithatha izimali from our own pockets siyayenza i-development esiyenzayo so ludubo sibili olukhulu lalelo lwama-resources ukuthi esingabe sikufisele ukubana sikwenze or sikwu-accomplish asikukwaneze ngenxa ye-lack of resources akula mali
njengenkampani lisebenza ndawonye labatsha kuphela na
ethu asisebenzi thina singabatsha esaqalisayo i-movement leyi njengabatsha sisebenza labadala besilayela sisebenza nabachifu yethu esithi ngesitonga ngosinqwami sisebenze njalo nabanye abadala abebe besincedisa
ulasi isicelo sokunikeza uzulu na
isicelo nesokubana lapha esikhona sonke uzulu kumbe siseyurophu kumbe siseamerika kumbe sisouth africa masibambane nini siqaliseni ukunceda abanye bethu abadubekayo ebhinga amanzi ayahlupha sibili bambenini lisincedise ukuthi sidile amabhoz izikolo azilamafenitsha abantwana abafundela ezikoleni ezifakwe utshani sibambenini lisincedise ukubana siyakhe izikolo kuningi sibili esingakwenza okuncane elilakho sibambenini lisincedise nxa befuna senze ama-conference in those various countries siyabuya sibambane lani senze ama-fundraising conference nxa befuna ukusibamba i-email yethu kuthiwa ngusiyabhuwa development
hayi sikuzwile mnumzana khula kwashe montsanka siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo bhuti
siyabonga kakhulu baba hobe
mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo mnumzana khula kwashe montsanka abafisa ukuxoxa nami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram at bigmike3 bigmyke3 yiyona username yami lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo the connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 pm bese lugqiba ngo-9 pm wanelokwanamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe zimbabwe omuhle mthwakazi omuhle bye-bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe soke isikhathi sokholo lwesikristu silontungamele nkomo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
ngizabala kumakhubo ichapter ka-40 lapha ngifuna ukukhuthaza abantu abadangeleyo emphefumuleni abantu abakhathazekileyo kumphefumulo wabo. UDavid yakhuluma uthi yena, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami, yangikhupha emgodini owesabekayo, echaphozini elibi, yabeka inyawo zami phezu kwedwala, yaqinisa izinyathelo zami, yafaka ingoma entsha emlonyeni wami, ingoma yokubonga uNkulunkulu wami. Abaningi baza kubona besabe, bayithembe inkosi. Ngifuna ukuthi mina namhlanje ngezikhathi lezi esiphila ngazo, kulula kakhulu ukuba inhliziyo yakho idangale, kulula kakhulu ukuthi ukhathazeke emoyeni, kulula kakhulu ukuthi ubone ngani impilo isifike ekugcineni. Ngesikhathi leso esiphila kiso, kulula njalo kakhulu ukuthi umuntu adangale azathi, ayi ngiphilelani na. Manje mina bemfuna ukukhuthaza namhlanje ngithi kuwe, awusuwe wedwa ongabe usizwa kanjalo. Siyabala lapha sikhangela inkosi enkulu, inkosi okwakuthiwa nguDavida. Kuye uDavida kwaphuma inkosi uNkulunkulu uJesu kusendo lukaDavid. Njalo siyazi ukuthi uDavid uNkulunkulu wayesithi, le yiyo inceku elandela inhliziyo yami, le yiyo inceku engithandayo ukwedlula bonke abantu. Siyamazi njalo uDavid ukuthi sihlangana laye ebulala uGoliath. Akula muntu ongasaziyo lindaba kaGoliath. Sihlangana laye uDavid ethola umbuso ebusa u-Israyeli. Nangu uDavida indoda eyaziwa ngamahubo ayo amnandi. Nangu uDavida sihlangana laye laphana esithi, uyangigcoba ngamafutha ekhanda lami, uyafaka phambi kwami itafula phambi kwezitha zami. Kodwa nangu uDavida lapha sihlangana laye esithi, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami. Simuzwe sithi, indaba wayekhala lapho uDavid, kukhanya inkosi yamkhupha phakathi komgodi owesabekayo. UDavid uthi wayesephakathi kwamadaka esesehluleka lokuthi angaphuma njani, kodwa uthi yena, ngangikhala ekhalela enkosini. Kambe shuka ngubani owayengakunaka nthi indoda engangoDavid ingabe ikhala iphakathi kwegodi elimnyama, iphakathi kwexhaphozi, kuyindoda eyayikhanyile amagcobo ayedlula wonke umuntu. Kodwa simfica ephakathi kwenkinga enkulu kakhulu. Nanso into engasikhuthaza namhlanje, ukuthi lobu phakathi komgodi owesabekayo, lobu suphakathi kwexhaphozi. Yazi akula nto ebuhlungu njengokuba phakathi kwamadaka, phakathi kwexhaphozi. Uyabe usukumisa unyawo uthi usuphumile, kanti ungena phakathi kwelinye ixhaphozi solunyathelile, isicathulo sesiphumile. Impilo la iba njalo. Manje nansi isikhuthazweni laso namhlanje, inkosi ungayimelela ngesineke, lobu phakathi kodubo lakho iza kukhupha phakathi kodaka. UNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu ulalele, uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakho. UNkulunkulu njalo useduzane lawe. Isandla sikaNkulunkulu siseduzane lawe. UNkulunkulu ngwakhe useduzane lawe.
Akuyiphethe mfundisi.
Bakhona abaphakathi kodaka, bakhona abaphakathi kwemgodi emnyama. Ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu, ngesandla sakho esilamandla, basuse phakathi kodaka, Baba, esula izinyembezi zawo. Ngegama likaJesu, amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Islanders libe nguChikile Obhanqa 1-1 lele-Rentals emdlalweni we-Premier Soccer League odlalelwe e-Harare namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Dynamos 1 Blue Chiefs 1, Wanga 0 Black Rhinos 0. Singakehlukani ngothi sikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi uzahambisa imthethwandaba odokotela abakhalela umsebenzi. Abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa labanye abasavunyelwa ukuthi bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisa ngenjabulo uCape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.